linjani ku-studio 7 yalibingelela lami ngutshabalala okhuluma esebotswana hayi lizwe lezimbabwe elinzima bakithi asikwazi ukuthi sibheke kuphi
abonani ku-studio 7 hayi thina siyaphika yeyi ngikhuluma ngeqhawe lethu ujoshua mqabukomfomo ujoshua ebeyindoda emadodeni engubaba kubobaba ngoba ngeqiniso ukuthi mina ngibe laye sikubisikhathi eside sisebenza sonke ngathena ngela engithwela isonke engithweni savuisa isisotsha but ngaba lobuhlungu obukhulu sokuyimi engase ngithatha impahla yakhe ngiyisotsha ngiyisa kuzano ngithathwa ngurobert mkabe bonke enenye enjengakhahle arms emguza endaweni yelaziyeyana kupita ehope fountain igaraji leso sithawu konke yini engakuthathayo hhayi ngezwa ubuhlungu yinto eyangenza ngisuke ku-ami
ubuyelo emsakazweni lindlala esicela inyuzi kastudio 7 sicela inyuzi kastudio 7 ezanamuhla
sanibonani basakazi studio 7 hhayi siyabonga hhayi kubuhlungu kudliwa ku-afcon hhayi kubuhlungu kodwa iqinise ukuthi bona bafanele bengani badlalile ukuze ukuthi babonakale bekuqhubekela phambili ngomsebenzi ngoba ibhola liyaphela ye hayi siyamuza lo duke lapha kwelakithi nami ngikhona lapha endaweni lapho kuthiwa kulezilwane khona ngihleli lapha kugomagoma village siku semwadi lo Chris Dube khonapha hayi kuzwisa ubuhlungu kakhulu inyamazana lezi seziqede izifuyo zizalimaza labantu hayi sicela bangenelele bonke abafanele besiza umphakathi ngalezi izilwane lezi ngiyabonga lami ma ungabe ngingazwakala ku-studio 7 ngoba lokhu ngihlanze ngizama kwesinye isikhathi kungangeni kodwa-ke hhayi kunganani ngoba kuyasetshenzwa siyabonga madoda akubhanda moyo ngihleli komnyama esigodini sakomnyama kugamagama sileni yabonga